usetina kuti kakuru ma uvana sele kufanele kuti konana sezemitangano sele kufanele kuti konana sezata izinwadi emapoliseni so kuba nzima ukuthi usuke lapha emele kuze niphanze kuma reserve usiyathatha izinwadi yakungafanele ukuthi enze umhlangano ma ungathatha izinwadi kunzima ukuthi ngihambe kuma wadi akhashana ngoba ngiyabe ngala transport so ukuthi ngitole ngisiyathatha incwadi ukuthi ngiyabe nginomhlangano kuwadi 4 kumbe kuwadi 3 ngibona abantu kuyabe kungamphathisi ngoba ngizabe ezehlule kuhamba ngoba ngingala transport
umnumzana Jonathan Moyo yena uhlezi elemhlangano njalo wenzela abantu inhlelo eziningi lina limi ngapi khona
ngendlela okwenziwa ngayo emhlangano kangibona ukuthi khona nawo kuyathathwa izincwadi nje kuyayenziwa ukuthi njengoba bona beku-ruling party bayenza naloba yini ngoba izinhlelo zonke zona lezi ezemuvu izinhlelo zamarayisi ngileqisa ukuthi kwesinye isikhathi ziyabuya ngazathi izinhlelo ezizebantwini kodwa zingazanthiwa zizaba lokhetho phakathi so kwezinye izindawo ngileqinisa ukuthi abantu bakutholi ngekufaneleyo ngoba zatholisana ukuthi bona bayibo ababe bekhangele ngokuthi ngokukampena bayabe bezinika bona okwabo okuqondane nabo abantu begcine sebesiyangenana ngezinye izindlela ezingayisizi abazama ukuthi bathenge abantu ukuthi khona nabo nababavotele okuyukuthi abantu bona bavuze ukuthi khona nabo abekwazi ukuthi khona le yinto edlulayo okungagcina nakusasa begcine bengasaboni lokhu ikathi-ke mina njengami bebefisa ukuthi batshengise ukuthi hhayi inhlelo zikhona ezikahulumende kodwa okusalayo ukuthi abantu bayabe belazo ezikhwameni kumbe begcina sebesebenzele ezigabeni ze-episode
kodwa wena ungwakho abantu ade bathembisana
engikukhangeleyo kakhulu ukuthi siyananzelela ukuthi phakathi kwe-Trotonoch akula migwaqo akula madamu akula migodi okuyukuthi ngibefisa ukuthi khona nama bengangivotela batshengise ukuthi khona nahayi sukela kathesi sesifika esigabeni sokuthi silungisa imigwaqo kube kwazakala ukuthi khona nomgwaqo olungiswayo umgwaqo onje and ngempela kukhanya ukuthi khona nomgwaqo olungiswayo ngempela uyalungiswa hhayi ukuthi kube kuthiwa khonana sizalungisela imigwaqo sizakwenzani kodwa kugcine kuthiwa izinto eziphelele emoyeni ngoba ngizwa umnumzane ugawule sithi khona nabaqalisile ukugebha khona ngale lapho kulomama ugetuthi khona kodwa kangikwazi ukuthi khona na ugediwe kumbe kawugetwanga kodwa kithi ngapha inhlelo ezihambileyo inhlelo zama-raises le nhlelo zomumbu izengizibone ezisiba khona phakathi kwabantu abantu njengabantu bema benanzelela isimo bengifisa ukuthi khona nabengakhathalekile ukuthi khona namina ngiswele izinto zokubhoda phakathi kwabo njalo ngiswelele ngoba abantu abaningi ngivele beqisa ukuthi bayakwazi ukuthi mina ngisebenze ngiseqinisweni njalo kangisoze ngiphume eqinisweni lami lapho engangime khona so ngisebenzile kakhulu ebandleni le-MDC ngingumuntu obe ngu-chairperson wama-youth ngigijima ngilolwazi sibandla okuwukuthi abaningi bayadinga ukuthi kade ubusani lowo kade nguphi ngifisa ukuthi abakwaziyo ukuthi ubusane nguphi babengazi ukuthi yimi nalwana umthela owayesebenza elo lwazi sibani ngifithi ukuthi ngabangivotele loba ngiyi-independent ngizabancedisa empilweni zabo.